Umlandeli omdlalo wenguqu uWashington Sibanda uthi kuyadanisa ukuba iqembu leZimbabwe liphenduke umthatshuza kwele Cameroon, njalo uthi umlando ubeka emahlombe enkokheli yeqembu.
Singakhangela indlela esidlale ngayo kulo mncintiswano, kubonise emgceke ukubana sihambe kulo mncintiswano singazilolonganga njalo singazilungiselelanga okubanzi. Kuyinto elusizi njalo eveza ukubana sisemuva njengelizwe emdlalweni wenguqu. Kuthi okunye singakhangela nje indlela umqeqetshi akade emisa ngayo amabhiza enkundleni. Kutshi imibuzo eminingi ukubana abanye abadlali abakade bedlale kuhle emdlalweni wokuqala bakhanya bengasatholi ithuba lokubana badlale imidlalo elandelayo. So kungaba ngokunye nje okubangele ukubana iqembu lesizwe lingatholi lutho libuye lilengisa izandla lisuka khonale eCameroon.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mqokwara laye usole kakhulu umqeqeshi weqembu lama-Warriors uDraft Golo Karusich esithi wehlulekile ukuqhuba umsebenzi awuqhatshelweyo.
Hayi, badlale kubi kakhulu njalo babengakhanyi ukuthi bafuna ukwenzani kumbe bafuna ukudlala njani, okutshengisela njalo ukuthi noma i-team selection yayingekho enhle bayenzana nabantu abahlangana khona ngale eCameroon. So ngokubona kwami mina, hayi, umqeqeshi yena ngokwakhe hayi kaboni lutho sibili, hayi impuphuthe. Yebo, ngumuntu ongaba esuka esilungwini kwabamhlophe, kodwa hayi, nxa sikhuluma kwezenguqu ngendlela okudla adle atshengisa abadlali bedlala ngayo, hayi, ngibona kafanelanga khona ukuthi ebe umqeqeshi wona owelizwe kumbe oweqembu sibile ku-Premier League.
Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo kusibaya sika-Group A lisemsileni wengalane elingela ngisho lowodwa umklomelo. Emdlalweni walo wokuqala linqotshwe nge-1 kanyangele Cameroon, kwathi kwesibili litshaywe nge-3-1 ngele Burkina Faso. Kwasekusithi kwesithathu linqotshwe nge-1 kanya liqembu leMali. Iqembu leMali yilo eliphuthe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yisikhombisa, kusithi eleCameroon liqede lisendaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leMali kanye lele Cameroon yiyo asedlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano, ikanti eleZimbabwe kanye lele Burkina Faso eliphuthe lisendaweni yesithathu lile miklomelo emine asephindela emuva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.